Into enzakalayo impi phakathi kweMDC into engafanelanga ngokuba ukulwa kweMDC ukulwa kweopposition ikudilika kwayo ikuqina kwezanu PF ikuqina kobusela ikuqina kwecorruption ikuqina kwemgwaqo egcwele amaphotholi ikudilika kwezibhedlela lezemfundo ikudilika kwelizwe ikugcwala kwehuman rights abuses ngokuba konke lokho kuza kwenzakala as long as izanu PF ikhona emhlabeni ngokuba kayila enye indlela engabusa ngayo engaphila ngayo ngaphandle kwakhona lokho kubi ngakho ke i-opposition nxa ngabe iphela kuqina ububi kufanele ke bakuyeke khona lokho abakwenzayo bayekele impilo yabayilwayo bebodwa balungise ilizwe babambisana izandla ukuba kuphele umbuso omubi kangaka umbuso wezanu PF.
Bakhona Ncube abathi uChamisa loMakhuphe kumele bahlale phansi bakhulumisane bahlanganise ibandla. Kodwa ngalapho asebefike khona kathesi ubona kungenzeka yini lokho?
Amathubo okukhulumisana ayekhona esikhathini esidlulileyo kodwa kathesi sekuchitheka igazi eliningi kakhulu elepolitiki besilwa bebodwa abe-MDC akusabonakali-ke ithuba elikhulu ukuthi basengalizuza elokukhulumisana sebezondana kakhulu akusela ndlela yokuthi bangahlala phansi njengalokho ababengakwenza ezinyangeni ezidlulileyo ngakho-ke kangiboni vele ukuthi kuzaba lokuxoxisana okukhulu kuzaba yimpi kusiya phambili besilwa beqinisa impi yabo lokuzondana kwabo lokho esisikubona sekusenzakala nxa besilwa besiya phambili bengalungisi kusho khona ukuthi izanu PF iyakholisa ibukele incedise itheli paraffin emlilweni lo ukuba kutshe yonke into itshe iphele i-opposition iphele i-MDC ngokuba izanu PF nxa kusifi i-MDC izanu PF iyaqina.